DC kuyasidanisa ukubona amapholisa esebenzisa isandla esinzima entweni ezicacileyo. Kambe shuwa umuntu angabotshelwa ukwazisa amapholisa ukuthi umuntu obizwe ekhoti ubaba uthwangirayi wake waba ngu-prime minister welizwe laseZimbabwe, njalo lelungelo lokuthi ahlonitshwe lanxa engasesengu-prime minister. So umuntu angabotshelwa khonokho, lokhu sekukhombisa ukuthi izanu ivele isiqalisile umsebenzi wayo wekwethusela abalandeli bebandla lethu, ngoba besazi ukuthi sesiya kukhetho sebedinga izindlela zokuthi babone ukuthi basenze sinenke ngokuthi sikhankasele ukuthi uZulu wasezimbobile.
Kanti vele kona emthethwandaba sekungenwa ngezithupha,
hayi kuqalise namuhla ngokuthi omuntu ade size emthethwandaba ngobaba uthwangirayi. So bebedinga indlela zokuthi bamngcolise bamlulaze abe njengomuntu kazana. Lapho nginje songihlala ngingenile emakoti akulalanga lapho engangabuzwa khona isithupha. So kuyindlela nje yokuthi bamlulaze nje, abo umlengilengisa nje batshengisele ukuthi bona banamandla.